ezindabeni zethu namhlanje. UZulu ukhala ngokumele ngamaphepha okumele bawavezele iZAC bengakabhalisa ukuvota kukhetho oluzayo. Amabandla ezombusazwe akhuthaza ukuthi kumele avumelane ngokusetshenziswa kogqalo olutsha lokuvota kungakenziwa ukhetho ngomnyaka ozayo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele abantu bathuthukise umbono kamuyi uJoshua Nkomo owayefuna kube lengqubekela phambili eZimbabwe. UZulu ukhalela imuli yakoComrade Chinks ngokubhubha kwakhe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngosuku lwabesilisa olweFather's Day olusakazelelwe ngesonto. Sizahlolisisa okwenziwe ngabenhlanganiso ye-Love Without. Lingakhuthwa ngezemidlalo lapho sixoxa khona loCosmas Zulu omiswe umsebenzi kuqembu leHighlanders. Kulayitok lamhla sixoxa ngamaphepha afunakalayo eKhomishini yeZimbabwe Electoral Commission ethi kumele umuntu abe lamaphepha atshengisa ukuthi uhlala ngaphi. Thumelani imeyili ezele yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.